Ngobulawayo iziphathamandla zempila kahle sezikhuthaze uZulu ukuba ayehlolwa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane kusasemasinya ngoba inani labantu asebetholakala belayo lokhu liqonga ngokuhamba kweminyaka. Obona ngokwelatshwa kwemvukuzane empilo Central Hospital Radiotherapy Department, uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi imikhuhlane yemvukuzane isikhokhela ekubulaleni abantu emhlabeni jikelele ngoba abantu abalalwazi ngayo.
I-cancer siphezulu ekubulaleni abantu umhlaba wonke jikelele, okudlula abantu ababulawa yi-HIV, ababulawa yi-TB neminye imikhuhlane combined.
UNdebele uthe zintathu imvukuzane ezibulala abantu ezivalisa eyebele, eyomlomo wesibeletho sabomama kunye lohlasela abesilisa owe-prostate cancer, lapho akhuthaze uZulu ukuba ayohlolwa kusesemasinya.
Imihlobo emithathu ehamba kakhulu ebulala abantu bakithi lapha eZimbabwe yi-cancer emabeleni, yi-cancer yomlomo wesibeletho, i-cancer yabobaba esithi thina i-prostate cancer. Okufuneka kwenzakale kakhulu yikuthi abantu bakithi baqakathekise esithi yama-early screenings, ukubuya esibhedlela ungakabi lama-symptoms omkhuhlane. Uthi nxa umuntu engumama oseqalisile ukuya emacansini abone ukuthi sonke isikhathi once a year uya kudokotela nxa e-HIV positive kumbe twice a year nxa e-negative. Kuyo kuthi obaba siyabakhuthaza ukuthi nxa sebeleminyaka e-above 40 years baqalise ukuya kubodokotela wabo kumbe emaklinika ukuyachekwa esithi yi-prostate cancer.
Wengeze ethi imitshina elohlonzi yokuhlola imvukuzane balayo sibili, kodwa eminye yakhona ifile idinga ukulungisiswa osokusenza balayele abantu ukuya kwelatshwa eHarare.
Manje uhulumende wethu wafaka esithi thina i-state of the art missionary yokwelapha i-cancer, kodwa uhlupho lukhona ngelokuthi okwakhathesi imitshina yethu ifile.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ukhuthaze abantu ukuba bengesabeli khatshana badinge usizo kusasemasinya.
Namhlanje kuyenziwa i-commemoration ye-World Cancer Day. Kungawo kuqakathekile ukuthi abantu bakithi lathi singani siyakhuluma sixwayisana ngento ezilutshwana ezilaphana imayelana ngempilo yethu. Abantu babuya ukuzodinga uncedo isikhathi sesihambile, into le ingasakhipheki ebantwini. Kodwa into ukuthi nxa umuntu ephangisile ukubuya wazuza uncedo wa-operatwa, hayi umuntu uyaphila kuhle.
Udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane wemvukuzane uyelapheka uma uthe wabanjwa kusasemasinya.
Imvukuzane eziningi lapha eziqeda abantu, sizaqala kubomama, abantu baqedwa imvukuzane le uthiwa yi-cancer ye-cervix, le umlomo wesibeletho. Le imvukuzane okumele ingaliqedi nxa kuyokuthi liyahamba liyekhangelwa ngodokotela bakhangela umlomo wenu wesibeletho iminyaka ngeminyaka. Imvukuzane le iyayelapheka nxa itholakale masinyane. Kuzokuthobaba-ke imvukuzane baqeda kakhulu le uthiwa yi-prostate cancer. Le inzima ukutholakala, kodwa ubaba kumele ahambe ehlolwa ngudokotela iminyaka yonke kusukela nxa ubaba befika iminyaka ye-45 years kusiya phezulu kumele bayakhangelwa.
Udokotela Ngwenya uthe osiyazi abanalwazi kangako lokwelatshwa kwemvukuzane, ngakho uZulu kumele adinge usizo kusasemasinya ezibhedlela.
Ngifisela impilo enhle ende lokuthi ligijimele ubuye ngapha kubodokotela kuqala nxa kuthi osiyazi hayi endenini lezi ezingani zi-physical hayi abazenelisi, bengababonela ezinye izinto, kodwa hayi lezi zinto ezingani ngamabhundu umuntu uyawopha engani akukhangele kufuna ukugijimela kubodokotela kuyo esibhedlela.
Inyanga kaNhlolanja ngelanga lesine yahlelwa ngumhlaba jikelele ukunanza umkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day, lokuthi kungenziwa mizamo bani ekwehliseni inani labantu ababulawa yilo umkhuhlane. Kusanjalo inyanga kaMfumfu layo yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer Cancer Awareness Month ngoba usuthe wathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Ngimela iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.